Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alivu kanjani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 22 uNcwabakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuthunjwa lokuchaywa kwabalembono ehlukene likahulumende ikakhulu amalunga eMDC kuqhubekela phambili.
Afika ngekhaya edinga mina asengiswela okokuqala, aphenduka ngokusuku obulandelayo abethatha ubaba wami abemthumba amchaya bamenza konke ababemenza khona, baye bemchiye emangcwabeni eluveve laphana duzane le-couch park. Konke lokhu babemchaya bembuza besithi kathi uphasho ungaphi, uphasho ungaphi.
Amapolisa avimbe okunye njalo okutshengisela kwe-MDC obekumele kuqhutshelwe eMutare yileli bandla lamhlanje.
Mbone ngani ukuvimba lokho abakwenzayo akusoze kwaphambanisa lutho. Kuzafika esibangeni sokuthi uzilukazi weZimbabwe mhlawumbe kuhlanganisela namapolisa lamaphetha abakhona besithi hayi ngeke sisebenze kumbe siphile ngalolu hlobo.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Gugu-Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kwelebhilitane ngolwesibili ngesikhathi inani labesifazane ababulawa ngomkabo emazweni lisiya liqansa.
I-abuse it's real, especially kuleli lizwe amadoda ayabulala. Ungabona lengani ngale understandani emtshadweni, okungcono ukuthi uhlosuke ungameleli ukuthi kuze kube wrong.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuthunjwa lokuchaywa kwabalembono ehlukene leZANU PF ikakhulu amalunga ebandla leMDC okuqale phambilini kokutshengisela ukungasaphumelelanga ngoba kuvinjiwe kuyaqhubekela phambili. Osekukhanya sobala ukuthi engaswelakala abafuna ukumthumba bayathatha yinqe abamtholileyo bahambe laye bamchaye bamhlukuluze. Izolo ebusuku abantu abakade bezivale ubuso behlome ngemibhobho bathumbe umlingisi owazakala ngokuthi nguGonyeti uSamantha Kureya eHarare, bamchaya kabuhlungu basebemphosela enkambeni yamapholisa elimele okwesabekayo. UGonyeti usanda yethula umdlalo okhuluma ngocuku lwamapholisa ngesikhathi sokutshengisela. Kobulawayo ngomvulo bazame ukuthumba umkakhansila wenketha olilunga le-MDC umnumzana Arnold Batsirai ophunyukileyo kodwa esetshayiwe. Kuthi ngelanga linye unobhala jikelele wogatsha lwabatsha kuleli bandla umnumzana Pasho Raphael Sibanda uthi wayedingwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha awe-CIO abathi sebemswele bathumba uyise bamchaya kakubi bamchiya emangcwabeni eluveve duzane le-Country Park emadabu kakusa. Umnumzana Sibanda utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ulokhe ecatshile njalo ibandla lakhe lilungiselela uyabika lolu daba emapholiseni.
Bafika bona laba okuthiwa esingathi ngama-CIO amapholisa eZANU-PF amapholisa awe-National Security afika ngekhaya edinga mina asengiswela okokuqala, aphenduka ngokusuku obulandelayo abethatha ubaba wami abemthumba amchaya bamenza konke ababemenza khona, baye bemchiye emangcwabeni eluveve laphana duzane le-couch park. Konke lokhu babemchaya bembuza besithi kathi uphasho ungaphi, uphasho ungaphi.
Usenjani kathesi, njalo udaba lo lwalubika yini emapholiseni?
Ubaba usengani usesizwa ngcono ngoba wathola usizo kubo dokotela sesincediswa yilokhu zeni sesincediswa yipart. Udaba besisasendleleni yokuthi sibonde siyolubeka kuhle elokhu zeni emapholiseni.
Lilobufakazi bani njengebandla ngalokho, njalo labo abanye abathunjwayo bangaphi?
Ubufakazi silabo ukuthi uzananzelela ukuthi into leyi ayiqalanga ukwenzakala kobulawayo. Silama cases amaningi kakhulu awenkokheli zama youth ebekade zithunjwa, zichaywa, zisenziwa iloba yini ekuqaliseni kwama demonstrations aqalisela eHarare. So lokho akuzange kusethuse ngesikhathi sokufika sokusenzakala yithi futhi kobulawayo. Sahle savile sabakwazi ukuthi hayi lokho kwenze lokho kwenziwayo kwenziwa iZANU PF ngamapolice eZANU PF iCIO.
Njengomuntu obedingwa ungaphi kathesi?
Okwakhathesi inenza utshela yona ukuthi lokhu ngidingwa. Ngoba lalaba abathunjwayo kathesi nxa bethunjwa babe babuza bebachaya bebabuza ukuthi kathi uphasho ungani angithi and lokhu ngisesabela impilo yami ngoba nxa sisiba labantu abalokhu bethunjwa bechaywa bebuzwa ukuthi kathi unobhala wena uphasho ungapi okuthi ukuthi impilo yami ngokwayo isengozi ngisengozini sibili enkulu kakhulukazi ngoba lokhu kubonakala ngokuthunjwa ngokuchaya kwabantu okusenziwayo beqhubeka belokhu bebuzwa ukuthi kathi uphasho lo ungani siyathunjwa siyachaywa siyadingwa ngenxa yokuthi isimo sepolitiki kumbe isimo selizwe kasimanga kakuhle so ukuphetha lokucina kokuthi abantu bengathunja bengachaywa bengacatshi bengabulawa ukuthi kube lokulungisiswa kwezopolitiki elizweni ama citizens wonke kumbe abahlali beZimbabwe bakwanisa ukuthi bebe lenkululeko yokukhuluma bethole abakudingayo yonke into ilungisiswe ngendlela esikhangela ukuthi ilungisiswe ngayo nxa izinto zoloku zingana zilungiswa ngayo kwezopolitiki akulanto ehambayo yike ngakutsho.
Alo ke ngumnumzana Phasho Rafael Sibanda unobhala jikelele wogatsha lwabatsha kubandla leMDC kobulawayo ekhuluma ecingweni le Studio 7 esendaweni engaziwayo ngoba isesabela impilo yakhe. Amapolisa avimbe okunye njalo okutshengisela kwebandla leMDC obekumele kuqutshelwe edolobheni leMtare yileli bandla lamhlanje lisola uhulumende ngendaba ezimbalwa ezigoqela lokwehluleka ukulungisisa umnotho welizwe. Ukwalelwa kweleli bandla kutshengisela eMtare kuza ngemva kokuvinjwa kwalo ukuqhuba inhlelo ezifanayo eHarare kobulawayo eGweru kanye lasemaswingo. Amapolisa ethesa ibandla leMDC lomkhokheli wayo umnumzana Nelson Chamisa icala lokuphehla udlakela elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikaJamisa umnumzana Nkululeko Sibanda.
Kwelo kusegcekeni ukuthi uhulumende kaMnangagwa wesaba uzilukazi weZimbabwe njalo akala kuzithemba ukuthi yena angenelisa ukubusa ilizwe engasebenzisi udlame njalo lokhu kutshengisa ukuthi kahle kahle esasivele sikutsho embali ukuthi behluleka ukuphumelela ekhethweni kusegcekeni njalo ngokuthi bayakwazi bahlala bethwele imibhobho lezintongo.
Selizaqhubekela phambili njani pho njengoba ivinjwa yonke imihlangano yenu ngamapolisa?
Ngibone ngani ukuvimba lokho abakwenzayo akusoze kwaphambanisa lutho. Kuzafika esibangeni sokuthi uzilukazi weZimbabwe mhlawumbe kuhlanganisela lamapolisa lamathotha abagcina bethi hayi ngeke sisebenze kumbe siphile ngalolu hlobo. Siyazi ukuthi phela lanxa kunje siyeza ukuthi bona ubukhokheli bezanu kabuhlalisekanga ngokwesaba bathi bona besaba ukuthi bangabulala nabona bodwa kumbe bangalimaza nabona bodwa. Khonokho kutshengisela ukuthi ilizwe kalikho sekuveke lithole ukuthula ngaphansi kobukhokheli bukamnumzana uMnangagwa.
Abezanu bona labo khuluma ngabo obathi amapolisa alungile ngokuvimba imihlangano yenu le ngoba injongo yenu yeqiniso ikudala udlakela elizweni.
Udubola ukhona ngelokuthi lamapolisa akawavumi bayakwazi ukuthi amapolisa ayala ukwala lokhu egijimisana labantu yikho sebethatha amasotsha bawagqokise impahla zamapolisa ukuthi bagijimisane labantu. Siyazi ukuthi okwenza ukuthi amapolisa lawa aqinise sithi hayi kasavumelani lokusetshenziswa ukubulalana lozilukwazi weZimbabwe kuzagcina kufike lasemasotsheni akubona ukuthi hayi kawuqondanga ukuthi bahlale begijimisana lozilukazi weZimbabwe.
Kubasekeli benu kade bekhangelele ukuba semihlanganweni yonke le lithini kubo?
Sithi kubo bangalahli imbeleko ngokufelwa khona ke sikwenzileyo ubekuyinto eqondileyo esithi ukuthi sibona ukuthi uhulumende wezano umi ngapi njalo angathatha izizathu bani ukuthi alungise udola seZimbabwe ngendlela ukuthi sokukhangelela ukuthi kusiwa phambili kuzahlelwa izinhlelo ezihambelana lendlela izano efuna ukuthi ilizwe njalo labantu belizwe leZimbabwe baphatheke ngayo.
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7. Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uphoselane aqatha lomkhokheli womanyano we-European Union umnumzana Timo Olkonen kulandela imbiko ka-Olkonen eyokuthi uhulumende weZimbabwe wephula ilungelo likaZulu. Umnangagwa lo-Olkonen bebesembuthanweni wekhomishini yeZac eHarare. Iphephandaba leChronicle lithi abagadi bekhombi kade isuka edolobheni isiya emganwini babambisane umgulugudu kade ohlome ngombhobho ufuna kubathathela imali konke lekhombi kade beyigadile. Umuntu lo obeyedwa ucathangelwa ukuthi engaba enguye obesethwalise nzima izakhamizi zemalokitshini ngokuzithathela imali lempahla etshiyeneyo ephethe isibhamu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele ngeWhatsApp.
Sanibona bantu beStudio 7, sanibona, sanibingelela, sanibingelela. Eyi yazizwa ukuthi ubuhlunga lento ezwa uhulumeni weZANU-PF, into ezwa uhulumeni weZANU-PF eZimbabwe. Into le ayenzayo ukuthi manje ushayisa abantu ngamaphoyisa jikethi ye G40. Maku G40 yakhona leyo ababotshwa ngani labo bantu abashaya abantu? Awukhona ukuthi ushaya umuntu ngale ndlela angani ubulala inyoka. Hayi, no. Kumele abantu basukume. Kufana nalento abayenza uKhambarani. Ayikho right lento abayenzile. Ayikho right kakhulu. Awukheni ukuthi uhulumeni weZANU-PF anqabele abantu ukuthi ba-strike kanjani manje ukuthi abantu banelungelo lokustrike, umthethosisekelo uyabavumela ukuthi ba-strike. So manje uhulumeni weZANU-PF mayelokhu esenza izinto ezifana nalezi ajike atshele abantu ukuthi uzo-create umsebenzi uzoyi-create kanjani yena esahlukumeza amalungelo abantu. Amaqembu aphikisayo wonke nje kumele ahlangane abe yinto eyi-1 baphikisane nalo uhulumeni kaMnangagwa. Only kuphela iqembu elingekho right iMthokazi Republic. UMthokazi Republic abantu babhizi balwa neZANU-PF yeMthokazi Republic uphikisana nje no-MDC ukuthi uzonda amashona. Awukheni ukuthi ipolitiki uyifundelephi lo muntu lona. Angeke uthi uyiqembu elisemthethweni lisezweni kumele uvotele wonke umuntu. Uma uzothina uzonda umhlobo othile shouthi ikhanda lakhe alisebenzi umqondisi moyo. Ngiyabona
lo mkhankaso abade sebewubundile laba bantu liqiniso elimqotho ukuthi hhayi labo yisikwadi nje esikhitshiwe ukuthi yethu sela abantu ngoMnangagwa langekhabhinethi yakhe njengobe echilwe ethi khona ukuze abantu babone isifundo ngale into. Vele liqiniso lelo legama litsho okuningi ukuthi vele singadlaleli phansi kwabo bayesisatshelwe khona ukuthi vele yisilwane. So indaba le izakwaniswa nguNkulunkulu. Akula ndaba emhlabeni vele akula nto engapheleli njalo akula sigebenge esiphilela choce sibabonile abantu ababethatha impilo abantu beyibeka ezandleni bangaphi manje bangaphi osavimbi bangaphi ugadabi bangaphi uBin Laden bangaphi osadamu ababethatha impilo ababehlela esiphilweni sikankulunkulu bezeza unkulunkulu lizokuphumela lawe gawule lesikwathi sakho soneso liza kuphumela lawe one day lizawuba ngelakho.
Ngiyalibulela Mthokazi. Ringabe litshona njani ngophawunda Sibanda lapha ngasebutswana?
Indaba le enduna Ndiweni kumcele ukuthi akubanjelwe akukho lokho akwenzileyo kodwa nezombangazwe njalo kumcele ukuthi yilabana abantu ababezama ukumthumba laphana kwehluleka. So osokwenzakala okuzakwenzakala manje kule two possibilities ezingenzakalayo ukuthi either sesinganozwa kuthiwa usefile khona ngale jele kumbe kuthiwa uzenze something or else they are going to inject him, bazamu-injecta ne-something ukuthi lanxa bangamkhipha sezabuye zofela lapha ekhaya. Bebevele bemdinga, so kuyi-advantage vele kade bevele beyifuna ukuyenza kunduna. Njalo lumbuso kaMnangagwa okulwa lezi nduna usezinjalo bantu into lekasuke into entsha, yikho lokho ngalesiyana isikhathi sekugrawundi sasibabona bebulala izinduna bebegamula amakhanda. Ngithi le ngasegwanda izinduna zaqanula amakhanda, zaqanula amakhanda kubeka ikhanda esigodweni umuntu agamule ngihloka kumbe kuthiwa umntwana amgamule umntwana yale babethatha sebethatha ngomhlwa bemtshengisa ukuthisenzayo.
Selibingelele lonke ke basazi be-Studio 7 nabalaleli, siyabonga ngohlelo lwendololo esethulela lona bathi uhlelo olubaluleke kangaka alisalibonga luqakatheke kakhulu uhlelo kwa wonke umuntu. Mina ngilala ne-Johannesburg bengifuna ukukhuluma ngale ndaba kalowo baba uMatemadanda lo. Hhayi, siyamcela lo baba azame ukuhlisa umoya, ahlise umoya bengakhulumi noma yini. Kanti into ezabe bale ukuthi MDC i-proteste kuyini, abayivumeli ilokhu zeni MDC ngoba ilwela amalungelo abantu. Abantu kahle kahle abayenza njalo kusweni MDC, abavumele ihlambe MDC kubeke i-demonstrate la ngoba izinto elizela kumangala. Asithandi nathi ukuba sidlale e-South Africa sichimizi imizi yethu, sihlala e-South Africa egangeni singahlala isikhathi singaboni ngazithula imizi edileke. Siyacela kakhulu, siyamcela kakhulu uMnangagwa. Hayi, uMnangagwa yena ahlale siyamazi ukuthi umuntu onenhliziyo elikhulu, onenhliziyo elikhulu baba lobugebengu phakathi. Bawisayisa iZimbabwe namanje dathi bathi balungisa iZimbabwe ibi-right since kudala, but manje sebethi bokuthi balungisa abalungisa iZimbabwe lokhu kuqhubekela phambili. Siyaphansi, akunamali eZimbabwe, akunamsebenzi, akunakudla, akunafuel, kodwa bathi balungise, balungisana abantu bezanu-PF.
Lami ngisehlelweni njenile uhlelo lapho uma ngikhangele kustudio lapho eZimbabwe lapho. Mina ngikhuluma ngisendaweni kelele Botswana eHabruni. Uyabona uthiwa ngubani lo wathi bafuka uMhlaba iJackson lo ade sepusweni yakamgabe lo. Uyantsho abona ukuthi yantsho abona ukuthi kathesi kunje kathesi kompana. I-ZANU PF la yena lo kade kuZANU yena imali usinye sisitshaba. La yade khona khonapho badla bonke labo uMnangagwa. Yena akakhuluma iqiniso uMnangagwa, la yebotshwe bonke kade besephathini i-ZANU PF bebotshwe bonke uMnangagwa, uChenga, uJonathan, bonke ke wayekhenge naleyo yonke yade kuZANU kumgabe imeli botshwe yonke. Ngiyabonga.
Lithona njani ngapho ku-Studio 7 nangumamamoyo lapha eGqiru. Sina sesidiniwe ngomnangagwa wakhona lo, ngabe uyachiya ngoba vela kula muntu omthandayo lokho kwaphuma uMgabe, vela singake sibali ukuthi kulo president eZimbabwe.
Lawo ke bekungamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lawo ke ngamazwi angelani lokwenza le Studio 7. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jair Bolsonaro weBrazil usethe inhlanganiso ezizimeleyo uzethese icala lokutshisa iganga kulandela imbiko ethi lumnyaka kube le mililo eminingi okungaze kubonakale elizweni leBrazil. Umongameli wele Melika uMnumzana Donald Trump usedale inkulumo kulandela imbiko yakhe ethi abesijuda abavotela ibandla lamaDemocrats ngabathengisi. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Gugu-Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kweleBhilitane ngolwesibili ilanga libalele ngesikhathi nani lezizalwane zeZimbabwe ezesifazane ezihlala emazweni aphetheya zibulawa ngabomgabo. Asizweni okunengi kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda esipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kweleBhilitane.
Ukubulawa njengenyamazana kukagugu kwethuse izakhamizi zaseGreat Selling eEssex lapho behlala khona lomngakhe. Akwaziwa ukuthi sizathubani embulele. Sixoxe lesizalwane zeZimbabwe ehlala kweleBhilitane ezethuke kakhulu ngesigaba lesi. Unkosazana Pamela Moyo ngumunye laye owaphosa wabulawa ngumngakhe.
Sithe sesilele ebusuku ngabana sithatha umqamelo esefuna ukungivala ngawo, efuna ukungibhala umoya. So ngaphangisa ngasengimbona mina. So ngathi ndingazama ukubaleka kanti vele wayele ngqamu. So wahle wakhupha ingqamu wathi uyangigwaza, wangigwaza ehlombe. Ngakwanisa ukubaleka ngavula isivalo ngabaleka. Ngahle ngabiza amapholisa akazange angibone ngacatsha. From today ngahle ngathutha leLondon ngahle ngayocatsha la wahle wabanjwa ngamapholisa wayevalelwa. Umtshato wahle waphela. I-abuse it's real, especially kuleli lizwe amadoda ayabulala. Ngabona lengani ngale understandani emtshadweni okungcono ukuthi uhlosuke ungameleli ukuthi kuze kube wrong.
Unkosazana Sikoluhle Shoko uthi indoda oyibone ukuhlukumeza kumele uhle uchithe umtshado khonapho khonapho.
Abantu sicina sikuma relationships alobudlwangu dlwangu angelathando phakathi. Ugcina ubuleke ngumuntu. Sesibona kathesa udadewethu lo ofile yebulaya indoda. Nxa kunzima, nxa ubona ukuthi lokho sokwehlula ngcono uchiye kulokuthi ufele phakathi.
Umnumzana Dumile uthi abesintwana bayadelela omkabo emazweni.
Ukudelela osokukhona lapho sokusenziwa ngabafazi kunzima. Asihlonipheni bomama, asihlonipheni. Kangitsho ukuthi ngiyakusapota ukubulawa kwabomama, kodwa kasikuvikeleni ngokuhlonipha bomama. Sizibuthe sibe ngabomama abahloniphayo.
Ukungabi labantu abadala abakhuzayo yikho kwenza abathetheneyo bahlale besilwa. Umnumzana Lakhe Moyo uyafakaza.
Mangisizwa abafowethu labodadewethu kuthiwa bayaxabana kwesinye isikhathi baze balimazane. Bekungaba kuhle sibe labantu abadala lapha e-UK kwesinye isikhathi abantu uma belenhlupho libona abantu abadala. Ngiyazi ukuthi abanye babona ama-pastors ema-church, kodwa ke kaningi-ningi abantu abadala kwesinye isikhathi bayawubona nje umtshado ukuthi hayi lo usunzima.
Iningi lamakhosikazi endileyo ahlukunyezwa ngomkabo kakhulu emendweni. Ukwazana Musa Madondo uthi omama kabangahlali emendweni olobudlwangudlwangu.
Njengabafazi sesihlezi ezindlini, sihlezi ezindlini ngendaba yokuthi siyesaba ukuthi abantu bazakuthini. Namhlanje sesilokhe silahlekelwa, sisesaba ukuthi abantu bazakuthini. Sesilokhe sitshaywa, sisesaba ukuthi abantu bazakuthini. Mina ngombono wami mbone ngani sokuyisikhathi sokuthi indaba le ike ihluze njengabafazi. Sike sihlale phansi sibuzane ukuthi kufuze sihlale yini na ngokuthi abantu bazakuthini. Kumbe sokuyisikhathi sokuthi lathi sibone ukuthi okuyabe kungcono yikuphi.
Usikhwica mfundo uArmore Chuma waseUniversity of Essex obesazana kakhulu lomuyi ugugu kunye lomkakhe uchaza ukuqakatheka kwesiko lokulaywa kwabathetheneyo ngesintu ongatholakaliyo emazweni.
Thina njengama Africans singabantu labana ukuthi khona siyaba labo anti labo obabakazi abakwanisa ukubana nxa kule problem kuma-relationship bangenele. Akusekho ke lapha England, England lapho sutshelwa nge-counseling. I-counseling it's been proven ukuba into e-cultural. Kithi ku-culture yethu kwakusenziwa ngabo anti. Uthola manje ubone kuba into encane nje abantu ku-relationship begcina ukuxatshana, kugcina sokusibala izingozi ezinjengalezi.
Sebaningi abasifazana abadabuka eZimbabwe ababulawayo ngomkabo kweleBhilitane. Okunye kusenziwa esikhwele, abanye bathi sokulokudelelana. Umkagugu ubotshiwe njalo laye uyisizalwane seZimbabwe okwamanje osesibhedlela ulindwe ngamapholisa kulandela ukuzama ukuzibulala. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisa Smanda lokhu sisendabeni zemazweni. Imbiko isanda kuyithola kathesi ikhomba ukubana sewuqhamuke udlakela eSouth Africa emgwaqweni oya eRichard Bay. Imbiko le ithi kulabantu abadriver abachayela izimota ezikhulu amatruck asebebanjiwe abanye babo bachaywa. Iningi lalabo okuthiwa abachaywa ngabavela kwele Nigeria. Asenelisanga ukuthi sizwe okunengi okwenzakalayo kodwa sizalipha okunengi la nxa sikuthola. Kodwa ke imbiko esilange ukuthi nxa ungayisuwe weSouth Africa ungowe uvela kwamanye amazwe ungayi endaweni le okuthiwa yiRichard Bay. Sikhuluma nje kuyachiswa izimota. Freedom is coming tomorrow. Yeah, inkululeko yeza kusasa. Ingoma ka Sarafina. Yeah, umdlalo ka Sarafina liyawazi ke. Usidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukuthunjwa lokuchaywa kwalembono ehlukenele kahulumende ikakhulu amalunga MDC kuqhubekela phambili. Amapholisa ayavimbe okunye njalo okutshengisela kwe-MDC obekumele kuqutshelwe edolobheni leMutare lamhlanje. Isizalwane seZimbabwe inkosazana Linda Gugu Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kwele Bhilitane ngolwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Sidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe listinte ngo-7 ntambama lamhlanje.